So we see card descend about VOA in Debele.
Lami ngibonge uTanono Kawande ngoba sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi kuThuzi bandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba lo esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngabe ukhangendizwe bathi bayasa kulevu lokuthi bange bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo, mhlawumbe besinabona i-political pattern e-power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwe ngamadoda wakumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwizwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano we-Health, World Health Organization eyokuthi abantu bengaxhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane we-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla le-CCC lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga imithethwandaba ukuyakhalaza ngokucilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama-V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edale lephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okutshintshileyo. Okuningi esikubone ukuthi udubo lokuyakhulelwa lizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili, ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutsha kwehlule. Akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana neminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kuthi ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asaye sibe nalo ma sibheke okwenzakale last year, futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisayo?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abaqhubekisela umsebenzi kumele bawenze, ikakhulu laba abaphikisayo, ngoba into esuka imanise ukuthi balwisana leZANU-PF. Same time ibona bayehle ukuthi babambane, iZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition, ngoba ma sikhangela ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana leZANU-PF, ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu. Kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi kumele amisa neZANU-PF akanaselo sisibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhela alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president we-party. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi, uGift Siziba, lo Mahere, lo Promise Mkhwanazi, barana ibandla beyi-3. So lokana kunika iZANU-PF amandla, abanye ama-veterans e-politics abanjengabonqubela othenda ibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselithethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokho bafana kunika izanpefa amandla amakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandele liphisayo ngokwalo vele lidivideni kakhulu phakathi awulanto engaphuma engayenzi izanpefa yethu.
Manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile, ubona ungani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulwa?
Ibandla lingaba khona, kungenzeka libandla libe khona, kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona ngonyawo olulodwa kakhulu, kuba yikuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusiphi isigaba selizwe. Ngaliba kuthi abantu beZimbabwe bayafika kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalukhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiliselwe ngamajoint abantu kumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare, yiyo iproblem esinayo. As long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare, kuzaba nenkinga enkulu kakhulu. So usithi akukho lapho kuyiwa khona, kuzohlala kunjani bethe kukhona. And i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 40 years i-opposition, ngoba ngeqiniso likhona abakafiki esimeni sokuthi basebenzise ukuthatha umbuso. Nabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi ukuthi aba-challenge iZANU-PF, kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU-PF.
Hello ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseSouth Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central, uChief Superintendent V. Nkomo, ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahhofisini kamsitheli koBulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo yepassport isuka kumadola eMelika alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamashumi amahlanu US $150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla, umnumzana Mudenda Jilumbo.
Bonga baba-Chris Gande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolisi yeZimbabwe is a partisan police, i-army yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, i-justice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution, which the Constitution is so broad than the concept of imob. I'm a police officer. I'm going to a demonstration. I'm January. I need a requirements of imob. Imob and IPA could be post Jonathan as China. So those are just an establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying, I'm going to a passport to $150 simply because bafuna ukuyothengela ama-MPs aweZANU-PF ama-land cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophume elizwe uyabe elala, whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali ye-passport yezasebenza to modernize ama-borders. Ezomthula incube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament. Uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? In the corner, ngiyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma, that's what we want to stop. Ukuthi home city lapha eKoBulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina izimthokazi Republic Party siyavuka sikhona pa. We know their triggerhead, their triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapholisa?
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state ngendlela eyiyo, as citizens we have got the responsibility authority. to take the powers of the state into our hands. So we are saying, the state through the police, through the justice system, the president of Zimbabwe is only a temporary holder where office does not is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as Kubona ZANU-PF, the government here in Zimbabwe, as Vizuti government, there is a conflation of state and part activities. His name is Azongizi. Sibabonile abantu bezami, a demonstrator, a embassy, a Palestine. They kokelwa ngubaba Chris Mtswango. Yet bona impi ese Palestine is not good. That we condemn impi bana with all the contempt it deserves. But thina abantu bemathebelele izala ivume ukuthi si demonstrate against ukuthi bonke abantu abayenza indaba yegugura hunu abanje ngomnangagwa lo Sydney Sekaramai kabathonisizwe ku International Criminal Court of Justice abafuna ukuthi si demonstrate even ukuye eBhalagwe bayasiyabisa. So we are saying no, we have got the authority. Bona nga ukuthi bathembu ukuthi bazasibulala. Interest ikhona thina ukuthi we are going to lead from the front as the leaders of Inkwagas, a Republic Party, National Interim Committee.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becelele bandla le-MRP ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Landelwa na inkuthazo yenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuthiyana lemikhuba efana lokuqhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana AX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhu umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila ka ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye WHO ukuze bazivikele.
Ambona mina ikutazo ekhathi kakhulu nxa sikhangela ukuthi sizikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe bakhangela moso even edrobheni lakobulawayo ubona ukuthi lathi njengomanye manje asithethe zilinyathele ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje saphuma le-resolution yokuthi inezimatho ezisifake 120 hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sonkesi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka namba linyathele eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kokwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu labo they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bengaba nomchapa into leyingabavakajela. Benkuthazo isikhona from that njengoba nisifaka kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uZulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lecholera ungathi njengomasipala selizibuta kuhle yini izive
sibe nemizamo ethile ngoba lekwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sizaqonisa ukuthi sithenge i-6 lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedisa ukunjani ukubutha izibe zisibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidedileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izibi sezibuthwa ngesikhathi kodwa futhi nesibe sesibonga kona sakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobo nzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibethi koBulawayo into lezo ngazinanzela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba belethe imikhuba yabo engalunganga ukubona uBulawayo ungagayela ku-CBD laphana kasakhangeleki lathi sile mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa thela kodwa ajikela khonaphana andiyebo so sikathi ke sizazama ukuthi kathesi ke njengoba sesinamanye ama-councils alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu bazo laba abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa nawo wona labo amanye ama-councils ke asijoyileyo ebambeli busayo
Hello ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansela ka Ward 9 koBulawayo obixoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp
mbingelele enkundleni ngimpili itshona njani basakazi hayi basakazi isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa umbuzo okhona yikuthi kanti uChabangu wakhayakale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba lawo le party yakhe ebizwa kuthiwa yi-CCC kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma kiniso ama supporters ilawo amaningi futhi kakhulu yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi enze lapho ngasebenza ngakhona cabanga ukuthi lakhe ikhanda likhulu kakhulu maye ngalifaka laphana lingamsebenzele lakhe ikhanda kunokuthi elokhu elwisana lekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudidiza kodwa ke hayi umbuzo ukuthi ke Chabangu hambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu lo wayidlayo isela imali yezano leyo wayidlayo ngoba lokho kwenzayo ngelinanga lapho kuza kudubuka khona kuzokuchiya impela umangele Chabangu
siyabonga amaZimbabwe amahle sithemba lungene kahle eminyakeni omutsha ka-2024 siyabonga sithemba ukuthi siyoqhubeka inkosi sigcinile njalo sibonisana sinikezana imibono ngekusaselitsha leZimbabwe siyabonga abasakazi bethu Studio 7 masinga lapho kobulawa iphumule madonkeni
hawu mbingelele kakhulu ngenhlokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kwindawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo ngisho nabanye abaseHarare abanye abaseSouth Africa abanye abaseZimbabwe ngibingelela abafowethu odadewethu kunye nabomama ngithi hayi bakithi inkosi siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilileyo kungasenani bekhona ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalowo nyaka esiwugqibayo kumanje kodwa bese ngithi ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo ngakho ke ngithi hayi siyabonga ma-Studio 7 amahle asisethule izindaba ngiqhubeke sisenza njalo King Moyeni wakwaNdlovu
Studio 7 njani mbingelele wonke abasakazi bethu lapho ku Studio 7 sithi ngithanda nini ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba ngabe ngiyaphila khona ngapha eAmerica ngiphile ku Dubai ngiphile ku Zimbabwe ngiphile ngapha eSouth Africa nabo South Botswana ngiyababingelela igama ngokuphuma uphethe lapha ekwite empandeni kwesikasigola isigaba ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke ngiyele kumama wakwami ekhaya laphana eNtsholotsho ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni ukuthi ngizithandane nonke nakumusha
Studio 7 siyabonga baphathi behlelo siyabonga kakhulu sigqike umnyaka omusha philile umndeni osigcinile noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndeni masinike amandla konke abakwenzayo kubi abantu bayabumba bona bayadiliza umndeni esinike amandla ukuthi siphumelele lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele liqale kutsha siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile abanye abafika ngalo mnyaka siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana abantu babambane lapho bakhona balwe belwela into eyodwa khiphi izano kuphele eZimbabwe into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphi izano siyabonga kuphela umlimi asinike amandla singaphela umoya siyabonga
Studio 7 basakazi bethu abahle kakhulu siyalibingelela ngisithi ngathi lingangena kakuhle nyaka nomtsha nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona izizalwane zonke zaseZimbabwe sijabule kodwa sibuye sizigade sizilimite singene eminyaka enomtsha siphilile siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7 amazwi akhe mahle kakhulu amazwi akhe ayakha
sisangonane bathwakaza bahle yayi siyabezwa omalakhe inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bathi bona abekubona bacindezela amalungelo abantu futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu yebo siyakuzwa baba umalakhe inkomo uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi Studio 7 akakhulume no minister wamapolisa uPaul Nyathi akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution ngoba lokho sikubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amapolisa babachithiza babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjalo ngoba ipermission letter bazoba bayitholile bahamba ngepermission letter kodwa kumane kufike nje amapolisa abachithize bathi bafuna lokho so angithi amapolisa wona kumele eze laphana azolinda udlakela imali uzoqala hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni yinto yena le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeze abantu so sicela yena uPaul Nyathi lo mkhulu wamapolisa bo Studio 7 uke nikhulume naye sizwe le ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani ngoba siyakubona phela kuyenzeka kodwa abebandla eliphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo so sicela lo ubaba lo akakhulume lapha ku Studio 7 silalela
Africa man kebonga Studio 7 ndaba zonke isikhathi tenkosi tuhosisa umnyaka omutsha nokubekela isinyanga izinto ezinganti ngiyelela bonke abangazikhethi ngegama lenkosi Philani libusiseke ngenengane zami uhle kwenkosi Khumalo ntombi zinhle Khumalo ntombi futhi Khumalo noDumelo Khumalo ngiyalibusisa ngegama lenkosi yethu Jesu
sanibonani Studio 7 ndingelela abasakazi bonke Studio 7 ndabalaleli titi yepinye umnyaka omutsha ngingelele lokho kwam khona lelibhale ngwalongwalo kuncipha umpolisa ngisithi njani gogwam lapho ngene njani unyaka omutsha labana bami bonke lapho hayi siyabonga
Studio 7 siyabonga balaleli abahle basakaza abahle nabalaleli okokuqala kanti icala leli legugu rawundi lizothoniswa kanjani ekubeni yezinto waphinda abe lijaji ayiphume ezandleni zezintu nalo mnango wakho ayiphume iwaba abazimele bakithi bantu bakithi okwesibili kuzelani ukuthi sizimele bantu bakithi yena lento zami
okunye bakithi bantu bakithi sicela nisikhuzele uMalaki inkomo inkomo nimkhuzenini impela aziphathe kahle engaziphathi kabi izanu le kade baginya abantu sibhekile uMalaki inkomo nimkhuze kakhulu bantu Studio 7 ngimtshela ukuthi unyathi uthe phuzeka umkhaya wakhe umkhaya wami ngempela usuke vela phuze kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise engajabuli azadlulise siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi kodwa izanu kade ibasebenzisa abantu bayisebenzisa okwechaphisi okwechingama ngezindebele ikuhlafu ngicede kulahlelele uzosola uMalaki inkomo siyakuzwa masimamele Studio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe yonke into iright ayikho into eright uMalaki ke uqamba amanga yekela ukudlala ngabantu uhola imali yezanu udle lokho okudlayo ungakhuluma amanga izinto ziyabheda eZimbabwe le okhulumayo ngunyadi again ngise South Africa just because uthola lokho ongamasento okutholayo uMalaki inkomo cela nimdlulisele lento le ngiyabonga
salibonani basakazi labalaleli bakithi siyabonga ngelisenzela khona kodwa siyacela ukubana kelisifakele lisichasise lesizwisise kuhle sizama ukulendelela indaba le ephethwe yisadakhe lapho lithela thola amaqiniso cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle asizwisisi njalo sicina sesizwa amanga lamaqiniso thina siloyisa ukuthi isadakhe ayikhokheli ukuthi kwenze ama-elections amatsha eZimbabwe ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12 465 0318. Ukwezimelika ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilweni ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale hampi leya ngoba internationally umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo abantu abaningi besithi hayi cha lokhu okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide and I think ukuthi for i-America for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi I think sizobona eqala ukuluza support and angabona ukuthi usezoluza i-support engamluzisa ukhetho ngibona ungathi mina Biden uzosheshela sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama-innocent civilians ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi bathagethe ama-terrorist e-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala
ubona ngani udaba lwempi yonale e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo lwesilukhangeleleyo kulona lo mnyango
yeah definitely kakhulu ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine so silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina singisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine bathi but Biden sakuvotela kodwa lento suyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu angeke sisakuvotela and then on the other hand sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho luzayo.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwama-passport lincutshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.